Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhlaka 6 zibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Lingali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha lisa udaba lokuthi uMongameli Mugabe kumele asuke esihlalweni ngoba sekulezibonelo eziningi zokuthi usesehluleka ukubusa ngenxa yokuguga. Kambe engaxutsha esihlalweni ngumthethwandaba uMongameli welizwe.
Udaba olunjalo ludaba oluwahlafulwa yiparlament ngoba yiyo elamandla okukhangela ukuthi babe bona ingazane upresident asebenzi kuhle.
Lamhlanje ke silengxoxo ngodaba lomfanekiso osucunule abanengi. Kambe umdwebi lo ulecala na?
Yiyo linto eyenziwa umfowethu u-Owen Maseko efake impicture yakhe ku-art gallery. Abantu ababe responsible for iguguraundi bathi hayi iyasithethisa le mpicture leyi kayicitshi kayifunakali lokubonakala kasimbopheni lumuntu.
Lamhla sixoxa lo nkosikazi Priscilla Misiya Irambu Imshonga owethulele idale lephalamende udaba lwamatitshala afundisa abantwana engazi ulimi lwaleyo ndawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Igqwetha elidumileyo umnumzana Tinomudayishe Chinyoka usecele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi uphe isinqumo sokuba uMongameli Mugabe achiye umbuso ngoba sekulezibonelo eziningi zokuthi usesehluleka ukubusa ngenxa yokuguga. Phansi kwesisekelo sombuso uMongameli engasuswa embusweni nxa engasenelisi ukubusa emzimbeni lengqondweni. Phansi kwesicelo sakhe uChinyoka yena ohlala kweLebhilitane ufake izibonelo ezigoqela ukuwa kukaMongameli Mugabe esehla endizamchineni, ukulala nxa esemhlanganweni kunye lokubala imbiko ayeke ayibala engazi lokunye. Kodwa ingcweti kwezomthetho omnumzana kucacaphulu utshele iStudio 7 ukuthi kuza kuba nzima ukuthi umthethandaba uphe isinqumo esifunwa nguChinyoka.
Iphethishini kamnumzana leyo ayikhangileyo lanxa sesine-constitutional court entsha ne-constitution entsha kubona engazane kaseziphumelele ngenxa yokubana udaba lokuthi upresidenti kaselelisi umsebenzi ayisilodaba olukhangelwa yicourt oluhlolisiswa yicourt. Icourt kayinayo imvumo yokwenza lokho. Udaba olunjalo ludaba oluwahlafulwa yiparlament ngoba yiyo elamandla okukhangela ukuthi babe bona ingazane upresident asebenzi kuhle. Yibo abalamandla ukuthi bangayenza ama-procedure nabaqalisa inhlelo zokubana ashitshwe embusweni. I-process esingathi thina i-political process is not the process ekhangelane ne-court ngoba i-constitution yenziwe separation of powers. So i-court yiyo lapho esebenza khona, iparlament yiyo lapho esebenza khona, president yiyo lapho esebenza khona. So i-court ingenza njalo iyakuzingena endabeni engamelanga yinto.
Nxa kuyikuthi bona abedale le-parlamente bengasekela lona lelinyathelo elithethwe nguChinyoka, kuyaba kumele kusetshenzwe edale lephalamende na kumbe kuqhubeke emthethwandaba nxa sekuyikuthi kona bakhona aba-members of parliament abathi bavumelana laye?
Ama-members of parliament asebenzi nomuntu, asebenzi nesikhothi abasenza into enjalo. So lokho kuyenziwa ngoba kuChinyoka ngamaphupho kuphela vele akusoze kuyindaba. Iparlament isebenza izimele yodwa, kayitshelwa ngomunye umuntu, kayitshelwa yicourt, kayitshelwa yi-member of the public ethayele indaba yecourt. So indaba le indaba vele kumele isungulwe yiparlament. Nxa iparlament kunje ingazi ukuthi kuhamba njani, indaba le ifana lokuthi vele kalikho.
Lo ke ngumnumzana kucacaphulu ingcwethi kwezomthetho bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umdwebi wemfanekiso yokuqumba-qumba uZulu uWellington Musapenda utheze olulenkume ngolwesithathu ngokwethula umfanekiso otshengisa amantombazana amabili athi wona lanxa abantwana besigaba semandebeleni lasenkabazwe besehluleka esikolo zikhona ezinye indawo abazintshantshu khona. Iningi lihle laphanga lathi lumfanekiso uthi amantombazana ezigaba lezi alobungcitshi bobukhikhitha okucunule abaningi waze wamiswa umsebenzi uSapenda. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda onguye osungula ingxoxo.
Uyabona okusemqoka ukuthi umfanekiso lowu uyinhlamba enkulu kakhulu ebantwini abaningi. Njalo utshengisa ukuthi kweleZimbabwe kuseselabantu abalemicabango egobileyo engaqondanga abayithatha bayibone ingani ifanele ukuthi ihlaziyo emphakathini. Kodwa ke nxa sesidlula lapho sesisithi wenziwani ngalokho, ngibona mina ukuthi ngasisoze sigijimele kuya ekuthini hayi abantu abanjalo abalembono enjalo sokufanele sibathathe siyebafaka egodini sibavalele bafele lapho awufanelanga baziwe loba sokutheni. Lapho yikho engilenkinga enkulu kakhulu labantu abaningi ngoba yiyo linto eyenziwa umfowethu u-Owen Maseko efake impikitsha yakhe ku-art gallery. Abantu ababe responsible for i-ground bathi hayi iyasithethisa le mpikitsha leyi kayicitshi kayifunakali lokubonakala kasimbopheni lumuntu. Sacina sesilodubo lolu ngakho singakwenza khonokho esikwenziwayo ngabantu ukuthi umuntu okhuluma into esingayithandiyo sesimbophele egodini sakha umthetho onzima njalo zasihlupha sikuya phambili.
Nanti udaba mnumzana Jesus Bantu.
Usikhuthi wamfundo ukhuluma iqiniso. Iqiniso ibona ke linti ngabe liyenziwe ngomunye umhlubulo kulelane sithi kubonani bekwenziwe khona kwabhala emashonaland. Wayenziwa ibinti enganaliyana umuntu lo ngasikhuluma nje ke zimkhaleli zankosi waboshwa. Ngabonjana kwenzakale kulo mhlubulo welizwe bakukhangelele phansi abazange babe le ndaba lakho. Asikaboni inkokheli kumbe sithi abathungameli bekhonona ngodaba lolu lwenzakaleke kukhona. Sizibonela nje abantu abanjengodokotela bekhuluma ama-social media bethinga ngakho, nabantu nje abantu ezitridini bathinga ngakho. Kodwa-ke kuthiwa izinkokheli njengayomzelekiso ofakileyo wekugrawundi le okuthi wakubaziwe izinto zabeka wasekuthiwa-ke umuntu ufuna ukuphambanisa-ke ilizwe. Akwenzakalanga lokho ke-Chris. Besithemba ukubana lathi kunjengalokho besizezwa ke inkokheli phezulu zikhuluma ngale daba le-chronic. Kodwa-ke akwenzakanga lutho. Esibanje kubana lona i-chronic yiyo-ke ecele ukuxolelwa yathi yena isuspenda lowo muntu odwebileyo. Kodwa uyazi ukuthi umuntu odwebileyo ungadweba ulutho wena njengentatha enzindaba okwenzeka konke kuyadlula kulo kuthiwa umhleli. Sibuza ukuthi kudlule njani ngoba ke lo mhleli omkhulu waleli phephandaba ebengiqinisile elandelayo ukuthi ubonanga njani bonke bani abantu labo bengu-4 ama-editors abe khona-ke emsebenzini kungani bengakubonanga ba.
Mphenduke kwedo oh, yeah. Ungakhuluma
kodwa Chisa uyabona ukuthi udubo lungaphi Chisa singazifundisa thina ukuthi uyabona abantu be-France laba eminyakeni emibili edlulileyo okwadwetshwa khona umfanekiso kamprofita uMohammed abantu laba basuka badubula abantu bathi bona sibachayela ukuthi kathi umpikitsha lowu ikhathuni le ifakoleni vele yini iphablishiwe angithi na udube silalo ngokwakha isizwe ngokuthi umuntu esingawelelani laye kumbe umuntu okhuluma into esingayizwisiyo kumbe umuntu ongazwisisi indlela esiphila ngayo kumbe umuntu ongazwisi ukuhlukumezwa esikubonileyo empilweni zethu kasavunyelwa ukukhuluma emphakathini kulo dubo olukhulu ngoba abazasincindezela kusasa bazasebenzisa yena leyi imicabango yena le indlela yokwenza ekuthi hayi wena wenze kubi ukhuluma into engiphazamisayo njalo into ekhombe ecelele elingayisilo ngami sokufanele wena usavunyelwa lokukhuluma emphakathini sizakuthatha-ke siye kubophela lekhatshana. Lokho mina ngikubona kuyingozi enkulu kakhulu okungafanelanga siyekele lokhu isenzakala. I-government kapresident Mugabe ikwenzile lokhu ngomaseko njengoba ngisitsho sakhala kakhulu ukuthi hayi.
leyo ke bekuyincwethi ecubungula izombusazo yomnumzana Nkululeko Sibanda obexoxa ndawonye lomsakazo lodumo uEzra Chisa Sibanda. Lalelani elinye njalo ihlandla lalingxoxo kusasa. Izakhamuzi zelupane zixothe omunye umphathisikolo kumaviki amabili adluleyo zisithi gazi ukukhuluma ulimi lwesindebele. Lolu daba lwethule njalo edalela eParliament ngolwesine ngonkosikazi Priscilla Msiya Irambo Mushonga omele isigaba seMathebeleland South edalela eParliament engoyibandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Sixoxelaye uMsiya Irambo Mushonga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngoba ngisayilo kwenza abantu abantwana ebakubekele ngibashayile ukuzula abantwana baphe bashonalele ngingasembuza ukuthi angezi ngaba kuyikhwebo ukuthi ngali bahlambisa umntwana ngoba ngathi alizwe yini kuzagwanisa njani ukuthi azisise zini izinto njengoba sikwazi ukuthi isikhiwa akusho ikhulumayo la ngabantu ngathi ngekhaya sikhulumela lesinto ukuthi ukuthi ungafika ngikhona ngabe umuntu wangikhona abe sefika ukukhuluma lawo ngesikhiwa ngiyakushona ngoba ngikagazi ukukhuluma isihlobo sesikhona ngiyombuze ngawubuzasho
kathi bona otitshala labo esibazwayo ukuthi bayafundisa abantwana babe bevele bengalwazi ulimi kumbe babe bekiliza
kakhulukhulu anti yakwazi ukuthi mina ngitheni ngene eParliament indaba engiqalise ukukhuluma ngayo ngithi vele nxa ngibuze ngizabe ngibuza ngesindebele uyabona ukuthi even amaminista ngapha babe sithi nxa ngibuze ngesindebele kwesinye isikhathi ngifosa ukuthi hayi khuluma ngesikhiwa ngakwala khonokho ngoba thina abaningi bethu ababevele baphekelele siya sikhuluma kuhlekishiso angizwisisi ukuthi nxa umuntu ehlezi khonapha elizweni ebutshele ukuthi vele nangamntwana ngakwanisi nokukhuluma kuyaukuthiukhulumazathi buyabayanisa kumbe babona ngazathi uyabusezifake phansi kakhulu nxa ngakhuluma ngesindebeni angikazi kuna abantu yesibili uyakwazi ababutelayo ukuthi hhayi mina vele khona ukuhlizwa nje senisindebele sangikhona vele kanisizo.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Msiya Irambo Mushonga omela isigaba seMathebeleland South edalela eParliament engowebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube obekhuluma ecingweni eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya izandleni zikasithandekile emhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile emhlanga. Lamuhla sixoxalo nkosazana Samukeliso Khumalo, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women's Institute for Leadership Development, i-WILD. Sihlaziya umsebenzi abawenzayo ukuthuthukisa impilo yabo mama. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga mama. Yeah, uhlelo esiluqhubayo ekhathesi olumqoka sithi thina i-social accountability lapha esi-invite-a khona omama nalezinkokheli ama-elected officials anjengabo-MP nama-councillors ukuthi bezoxoxisana nabomama izinto ezibahluphayo ezigabeni ezikhangelene lamanzi, i-education njalo le-health. Kodwa sesikhangela futhi ezinye nje izinto ezi-around i-social services ezingabe zihlupha omama.
Abantu bakwazi njani ukuthi likhona njalo lisebenza njani labo?
Ngiyathi inhlanganiso yaqasa ngo-2012 so sesinama-structures ezigabeni sesikwenzayo ukuthi siyaxoxisana lama-structure lawana. Ibo mama basitshelayo ukuthi izinto ezibe ezihluphayo esigabeni yiziphi bese siye identify abantu okumele sithi thina yibo abaqhakathekileyo kulezo ndaba bese siba invite ukuthi bazoziya bazoxoxisana nabomama. So uzathica ukuthi ama-problems wona aphuma kibo omama and njalo kube yibo futhi njalo aba-active kumobilizana ukuthi babuye emhlanganweni. Thina-ke bese singenayo ngoku-invite-ke ne-informally u-MP njalo ukhansela bese simtshela ukuthi hhayi kulento enje ehluphayo esigabeni besicela ukuthi sibuye sizoxoxisana yenzeni bese bebuya-ke sesenza leyo mhlangano kuxoxiswane njalo isebenza njalo ivinilele sithi ofunawayo ifike yabuya la emhlanganweni sikhuluma ngezinto ezihlupha omama saxoxisana ama-heads of ama-department ukhansela.
Kodwa abantu babuya ngobuningi babo emhlanganweni yena?
Yes, abantu babuya ngobuningi wabo ngenxa yokuthi uzafica ukuthi for instance ama-elected officials bakazake ngathi baphuza or bathatha isikhathi eside ukuthi bahlanganise imihlangano baxoxisane nama-constituencies abo ngento ezibahluphayo. So nxa inhlanganiso ezinjengabo-wild zibiza imihlangano uzafica ukuthi omama bayasukumela phezulu bezekhuluma izikhalazo zabo emhlanganweni ngoba yi-platform kuphela abake layo and uzafica ukuthi emhlanganweni yethu basivalele obaba phandle labo nxa yokuthi babe kuswelakala imihlangano lapha abakhuluma khona ngezinto ezibahluphayo babuya emhlanganweni babezoxoxisana njalo endaweni labomama. So thina kahle bavaleli phandle ngenxa yokuthi uhlupho oluhlupha umama layo lazi lihlupha ubaba and bese sithi thina at least nxa ayivoyisi isenkulu ukuthi khulume ngezinto ezihluphayo esigabeni lakho kuyanceda. Sifike sahlala phansi njalo zaxoxisana nezinhlanganiso ezinjengabo zinwa imizingwane ngale kuhlupha indaba yamanzi uzafika ukuthi sebehlala isikhathi eside inyanga ezinye iy'ndawo zingatholanga amanzi. Sizakhethekiza izinwa ukuthi bezexoxisana le-council yemizingwane ukuthi siyokwazi ukuthi kathi iproblem yengaphi. Ozela izinwa layo iyabuya zaxoxisana kodwa iproblem le ayikapheli isiyaphambili. Like ukuthi senze i-research ukuthi sizisekuthi leli problem yena vele ivela ngaphi kwenziwe by imizingwane yalola district council ngibuyini ukuthi omama bathola amanzi ngenxa yokuthi phela amanzi vele indikimba lomuntu ongumama xa engasana manzini ngasakwanisa ukuthi asebenze ngasakwanisa ukuthi amankazana labo ahambe ezikoleni and then kobunawa nje sixoxisana ngendaba ye-education.
Lithe njalo liyake lifika endaweni ezinjengenkayi lingasitshela ukuthi khona kuyini okukhathaza amantombazana labesifazana?
Okubakhathazayo enkayi indawo lezi zi-very remote so uzafica ukuthi abantwana abangamankazana bayahamba imango emide besiye esikolo and njengeyathi esi-drought kunje so akulamanzi akulakudla umuntu omama vele bona sibaphatheka into enza ukuthi bamake sure ukuthi kulamanzi kulokudla bese bengasatholakali ezintweni ezinjengama-meetings even nxa ungabiza i-meeting omama baya bephathekile kwezinye izinto so abakwanisi ukuthi baparticipate kwesithi thina kuma-decision making platforms. So yizi izinkinga ezihlangana lazo ezintweni endaweni ezinjengazankayi and njalo uzafica ukuthi even i-politics ubonkayi ngale omama kabakho free ukuthi bakhululeke bakhulume izinto ezibahluphayo kangako.
Lingathi kukhona mpela eselikwenzile lingathi ye lokho kwancedisa omama?
Ngingathi yona indaba yamanzi leyo khathesi emzingwane sithe siqale sikuxoxisana le-council lezinwa for some time amanzi angani asephendukile sisiba khona awumama bathaba sibile ukuthi hhayi izinto sezibahambela but then after some time futhi njalo i-problem le yaphinda yaphenduka and also khona lokhuyani ukuthi siyakwanisa ukuprovida i-platform yokuthi omama baxoxisane lezi nkokheli zabo already that is a milestone for the organization and njalo ngo-2013 uzafica ukuthi even omama esasebenzelana labo sibancedisa sixoxisana labo sibafundisa njalo nje izinto ezintutshane nge-leadership abanye bakwanisa ukungena kukhansila abanye njalo bakwanisa ukungena ephalamente. Ngingathi yizo izinto ezimqoke esesizikwanisile ukuzi-achieva as an organization.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Samukeliso Khumalo, umqondisi wenhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development. Tiyani njalo indlebe ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Hayi, siyabonga ke Sithandekile Mhlanga, ube lelanga elihle. Okathesi ke sesikhangela ebezikhokhela. Igqwetha lisa udaba lokuthi uMongameli Mugabe kumele asuke esihlalweni ngoba sekulezibonelo eziningi zokuthi usehluleka ukubusa ngenxa yokuguga. Sibe lengxoxo ngodaba lomfanekiso osugcunule abaningi. Njalo sixoxe lo nkosikazi Priscilla Misiha Irambwe Mushonga wethulele idale lephalamende udaba lwamatitshala afundisa ezikolo lapho ababe bengazi khona ulimi lwendawo yakhona. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande Lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.